amazwe lawa esingathi thina abasebe phuduke kakhulu asebe hambe phambili kakhulu nxa beza e-Africa balanda ama-resources e-Africa. I-Africa ifike esigabeni sokuthi njalo isuswa yindawo lapho abantu ababuya bezothatha ama-resources, kufana lalokho kwaqala from kudala esingathi thina sokune-new colonialism. So oJapani, oChina nabo bonke laba abasebe phuduke kakhulu bashotelwa ngama-resources nxa beze e-Africa. Futhi laba nxa bethube le mutual benefit yikukhuluma nje ngoba siyazi ukuthi naso kukhulunywa laphana ama-resources azathathwa nje bephiwe imali encane ngoba bona abalakho abakulethayo etafuleni ngaphandle kwalawa ama-resources azathengwa ngemali ngentengo ephansi kakhulu. Abantu basezimbabweni bazasala nje bengela lutho ngoba oJapan lawa bazakhuquluza inoto yokubo ngakho.
Ye, khona sesikhangela ele Japan singathi yilo yini elisungula inhlelo eziningi kwele Africa okwedlula ele China, siqathanisa nje la wonke amazwe ase Asia.
iChina ihamba phambili kuinvest eAfrika ngoba siyazi ukuthi iChina na iyayenza inhlangano enjalo, babize ama-leaders eAfrika bebathengisa imali eziningi. Kodwa lezi mali nxazifika, siyazi ukuthi iChina nxayifika ithanda ukuthi ikolodise imali kakhulu inkampani lezi ezikahulumende esingathi ama-certain institutions ama-prosota nxa behlule ukuwubhadala uChina bayathatha, nxa bethatha sebeyibabakhontrolayo. OJapan lawo bayangena bazama ukwenza lokho okwenziwa yiChina kodwa bona abafiki ngendlela iChina ehamba ngayo ngoba bona basuka basebenzise lokho esingathi human rights approach. iChina ilakho lokho kwama-human rights, ingena nje ithatha ama-resources zithuma ihambe. OJapan bazasalela emuva nxa kukuthi basebenzisa lokho okuthiwa yi-human rights approach.
Umongameli Mnangagwa engahlangana lenhloko kahulumende ye-Japan, ubona ingani amazwe lawo mabili engasebenzelana kuhle yini?
Thina vele savelelwa lapho ngoMnangagwa ngoba siyazi ukuthi Mnangagwa lo nxa esiyahlangana lowo e-Japan, i-Japan the second largest economy in the world, iZimbabwe i-economy is shrinking. So nxa bekhuluma bazokhulumana okuzanceda abantu beJapan. AbeJapan nxa beza laphana bakhuluma lomuntu ovele ophethe umgano wokucela. So uMnangagwa uzabe siyacela laphana, njalo ngingayicela uMnangagwa akakwazi ukuthi acele ini